Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 31 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuthi besebenze ngokuthembeka njalo benqabele inkohlakalo. Umzimba kaMofi obengumhlabeleli olodumo umgcini Calvin Hliziyo obhubhe ngesonto edluleyo ubhodabhodiswe namuhla edolobheni lakobulawayo wathi uSibonisiwe Sithole weqembu le-IASA osanda ukubhubha wangcwatshwa namuhla. Sizalithulela ukuphathelane lomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo.
Edolobheni lakobulawayo yisiyaluyalu phansi phezulu, abantu bahluphekile. Kunjalo ke yabica ukuthi bazidingela amanzi endaweni ezijiyeneyo, baye kuthi cwi ezifudlaneni lezi ezingabe zithwele amanzi lanxa engcolile. Abanye njalo bagwaqa khona mfana emasontweni la amanye asencedisa abantu ngamanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze isiphathamandla esibona ngogatsha lwamajele kuhulumende olweZimbabwe Prisons Correctional Services, umnumzana Moses Chohovu, osanda ukukhethwa ukuthi aqhubeke ngenhlelo zentuthuko ezasungulwa umnumzana Paradise Zimondi osechiya lesi isikhundla. Umsakazo we-ZBC uthi umongameli Mnangagwa ukhulumela amazwi entaba zinduna lapho agcizelele khona ukuthi eleZimbabwe kufanele lisebenze ngokuthembeka lenqabele lenkohlakalo. Umzimba kaMofi obengumhlabeleli olodumo umgcini Calvin Hliziyo obhubhe ngesonto edluleyo ngemva kokutshaywa imota ubhodabhodiswe namuhla edolobheni lakobulawayo laduzane langakibo eluveve lapho akhulele khona ukuze abantu bemvalelise phambilini kokubekwa kwakhe kusasa emathuneni eLady Stanley Cemetery. Lokho kuvezwe ngumnumzana Ezra Chisa Sibanda okukomithi eqoqa okuphathelanela loludaba. Kwakhiwe indawo emavinkilini eluveve lapho umufi ayekwejisa khona, abahlabeleli bacula ngendlela yokumvalelisa. Kukhangelelwe ukuthi kube lenkonzo ebulawayo amphitheatre kusasa ngehola lesitshiyagalolunye ekuseni u-9 o'clock andubana ayingcwatshwa. Lokhu kwenzakala amapholisa esithi kulo wesilisa ozinikele kubo othi nguye owayitshayela imota eyagxoba uCalvin njalo asadingisisa ngalolu daba. Umoyi uSibonisiwe Sithole weqembu le-IASA yena ubhubhe ngolwesine ungcwatshwe namuhla emathuneni e-Athlone kobulawayo. Munye ngamunye umhlabeleli utshiye umntwana oyedwa osakhulayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebehlaselwe ligciwane le-COVID-19 elizweni sebesedlula inkulungwane eziyisitshiyagalombili lamakhulu amathathu i-8362 njalo inani lesebabulawa yilo mkhuhlane selokhu waqhamukayo bangamakhulu amabili lamachumi amane lambili i-242. Lokhu kulandela inani labantu abalichumi lantathu abatholakale behlaselwe yileli gcikwane kobulawayo eManicaland, eMashonaland Central kanye leMidlands. Umanyano wezinkonzo oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuzaphathisa indawo lapho okulondolozwa khona abantu abasahlolwa igcikwane le-COVID-19 kobulawayo ezibalisa eLangeni, eThorngrove lakwezinye indawo kuleli dolobho ngemva kokuqhuba inhlelo ezifanayo emaphandleni. Inhlanganiso le isiphathisa indawo zama quarantine centers ezigabeni zeMathebelele North, South kanye le Midlands njalo ithi yesabela ukuthi igciwane leli lingamemetheka njalo ngoba abantu sebezinzile abasalandeli iziqondiso zokuvikela iCOVID-19. Emaphandleni sebephathise ngempahla ezivalisa imbeda ewatshekayo, ukudla, imithi yokugeza izandla, inhlelo zamanzi, impahla zabesifazane zokusebenzisa nxa besemfuleni kanye lokwakha ama-solar panels e-Bite Bridge. Umqondisi walinhlanganiso umfundisi uSeni Sibanda uthi sebevumelene ukuthi beluleke abasebenza kulezi ndawo njalo besungule inhlelo zokuvikela abesifazana labantwana njengoba bethe gwaqa ndawonye labesilisa.
Kobulawayo sibonile ukuthi ama cases ngathi seqansa sekhwele seyaphezulu. Lokhu ngabe kusenziwa ukuthi banenge abantu asebebuya bevelele eGoli. Ikanti lakho njalo abantu kathesi abanenge abasagqoka ama mask. Bayahlangana abantu ezimoteni, bayahlangana kubo Zupco, bayahlangana kuma supermarket bengagqoka ama mask. Ama cases ethu sekhwela. Ngikhuluma kanje sesiqalisa njalo ibulala sizayisiza ukuthi sibancedise lapho abantu abagcinwe khona, abane baselangeni, abane njalo siyakwazi ukuthi abagulayo basetonegroof lakwezinye izibhedlela. Ngakho sithina sithena hayi, sizabanika njalo ingubo, sibanika ama-sanitizer, sibanike zonke izinto abazidinga, ama-gloves lakho konke ukuze umsebenzi wabo ube lula. Into esifuqa ukuthi senze lokhu kathesi ikakhulu sigijima kanje kungenxa yokuthi sesinanzelela ukuthi igciwane leli ele-COVID-19 singathi sokusiba le-second wave, sokusiba lebanga lesibili lapho eseliqhubeka likhwela limemetheka lisiya phambili. Njalo siyananzelela ukuthi ukuvula kwemngcele kwamabhoda kutsho ukuthi abantu abaningi sebezagcwala.
Indawo lezi zinjani isimo sazo?
Ngendlela abantu ababuya bevelele South Africa kumbe Botswana besuswa emngceleni yethu bengeniswa kuma-province kutsho ukuthi ama-quarantine center abelokhu egcwala abantu. Abanye njalo ngababuya bengayenzanga i-testing. Ikanti njalo sinanzelela ukuthi bona abasebenza khona pha ema-quarantine center, omongikazi, abantu abaklinayo labanye, labo badinga kathesi i-psychosocial support ngenxa yokuthi kusebenza endaweni leyo ku-traumatic. Uyabe umuntu esebenza esesaba ukuthi namhla ngingavuka lami ngithole umkhuhlane. Enye into njalo esincedisana labo ukuthi omama labantwana babekhona bengavikele kanjani ukwenzela ukuthi ngenxa siyakwazikayo sokuhlangena abantu abayehlukeneyo baba bekhonapho. So besincedisana khonokho ukuthi omama singabancedisa njani ukuthi bavikeleke.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, sixoxelaye ekobulawayo. Ukusenjalo isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, usichasisela ngendlela abahlali baleli dolobho abaziphethe ngayo ngesikhathi amanzi esilela.
Edolobheni lakobulawayo yisiyaluyalu phansi phezulu, abantu bahluphekile. Ngokunjalo ke uyafica ukuthi bazidingela amanzi endaweni ezijiyeneyo, baye kuthi cwi ezifudlaneni lezi ezingabe zithwele amanzi lanxa engcolile. Abanye njalo bagwaqa khona phana emasontweni la amanye asencedisa abantu ngamanzi. Kube sokusithi-ke kubozubukho abantu bathwala uzubukho aza abe le-standing. So ngezinye indlela sokuminyenwe, kuhlala kuminyene lapho abantu abakhona emabhasini, emthonjeni, lezi bhoraneni lezi ezinye ezishiyeneyo nje abantu abakhakizwa amanzi. So khonokhuyana kwenza ukuthi vele i-COVID ngayiloku memetheka izamemetheka. Siphinde sikhangela futhi ukuthi le dolobheni phakathi abantu nxa bethengisa sebebuyele ezindaweni zabo, sokuminyene. Siphinde sikhangela ukuthi izikolo sezivuliwe, zivuliwe njalo izikolo kababalisi kabakho ezikolo. Okwenzakalayo ukuthi abantwana bazangena kuhle bethiyeni ispace se-1 meter apart babe sebesiya emaklasini. Ngenxa yokuthi emaklasini ababalisi abakho, abantwana sebesondelelana, sebezixoxela, sebebodwa phela. Anti kuko mhlawumbe kazelusile laphana uchakide uchelesile. So ngokunjalo-ke igciwane asoze liyekele ukumemetheka ngazo lezo sizathu.
Sesikhuluma ngalo lelo gcikwane, abantu lokhu beqaphela yini izixwayiso zokuvikela ukumemetheka kwalo?
COVID-19 ilokhu ikhona. Sikhuluma nje kobulawayo amanani alokhu eqansa. Ungananzela abantu asebethe bangena ezibhedlela kumbe singathi bagciniwe lapho okugcinwa khona laba bantu abale COVID, inani lakhona liyaqansa. I-COVID isesekhona, njalo kathesi okwenzakalayo ukuthi abantu sebekhohliwe ngayo i-COVID ngenxa yokuthi kuyatshisa. Siphinde sikhangele inhlupho zamanzi lezi abantu abahlangana lazo koBulawayo. Abantu uyafica bethe cwi ezifudlazani ezifuleni zona ezizabe zithe zaba la manzi kumbe eziphuraneni. Vele kambona ukuthi abantu basakhumbula ukuthi kule nto okuthiwa yi-curfew, ngoba lakhathi esingaphuma phandle nalapho endihlala khona abantu bathutha amanzi lezi fudlaneni kuze kuse ngenxa yokuthi amanzi naye ngekho endlini akuhlaleki.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ikhansili yaleli dolobho ithi isalungisisa udaba lwamanzi, njalo ikhuthaza abantu ukuthi behlale behlanzekile ukwenzela ukwenqabela imikhuhlane efana lesihudo. Sokuvote izigidi nezigidi zabantu kukhetho lokudinga umongameli weMelika phambilini kwelanga elibekelwe lomsebenzi ngolwesibili oluzayo. Abancintisana kulolu khetho ngumongameli Donald Trump webandla lama-Republicans kanye lomnumzana Joe Biden welama-Democrats labanye. Abantu abanye bavota mathupha, kuthi abanye bethumele incwadi, njalo incwadi zithi kulobunye obuhle lokungakhwabithekiyo ngalolu hlelo. Ukubikwa amavoti edlula isigidi alakho okungemukelwa, ngoba kule ndlela okufanele amaphetshana okwenza lokhu agcwaliswe ngayo njalo afike ngesikhathi esithile. Umzekeliso walokhu ngumnumzana Tom Moore owe-Woodbridge, eVirginia, otshele umsakazo weVoice of America ukuthi uthole incwadi emazisa ukuthi iphetshana lakhe avote ngalo belingagcwaliswanga kuhle ngoba engalisayinanga. Uthi ucabange ukuthi kungcono ayevota mathupha kulokuzama ukulungisa leli phepha, okutsho ukuthi baningi abadibane lalolu hlupho. Ngakwelinye icele, umongameli John Magufuli weTanzania usebuyele njalo esihlalweni ngemva kokunqoba abencintisana laye kukhetho umnumzana Thundu Liso webandla eliphikisayo eleChadema Party ngamavoti amaningi kakhulu. Ulo wesifazana odinga umalumakhe ongabonakaliyo asizweni ukuthi ngubani.
Ibizo lami uMakharadi Ndlovu, ngiseFatima eLupane, eFatima Mission eLupane. Ngidinga umalume wami, uthiwa ibizo lakhe nguAmos Sacha Ncube. Ngumuntu nje ongani kakwananga engqondweni, wayehamba ngenyawo, ulempabanga nje, ulenwele zakhe ezingani zingamahlahla, uselenyanga singamboni. Siyacela ubani ongaba embonile enthinte kunamba ezithi 071-55-75-669. Lapho esimzwela khona, simzwela ingani uthiwa ngani use-cross date. Shiwa ngiyacela ongaba embonile engangithinta kunamba zenalezo. Yabo.
Yebo-ke, lingaphathisa labo abambonileyo, njalo abafuna ukumbona ukuthi ubeke kanjani, lisivakatshele kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlelwa mshweshwe.
Ugatsha lukahulumente olubona ngezokulima olwe-Agritech luthi inkomo ezifika phose amakhulu amahlanu 500 ezansi eMathabeleland sezifile ngenxa yendlala, njalo ingcwethi kwezokulima zithi utshani abumilanga ngoba izulu eline kulinyanga belililutshwana. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi kwezokulima kugatsha lwe-Agritech zithi inkomo seziqalile ukucuba endaweni ezithiyeneyo ezansi eMandebeleni, ikakhulu eBeitbridge, ngenxa yokuswelakala kwamadlelo kanye lamanzi. Umnumzana Zondani Mchemwa, ingcwethu kwezokufuywa kwenkomo ezansi yamaNdebeleni kugatsha lwe-Agritech, utshele umsakazi we-Studio 7 ukuthi sekufe inkomo ezingamakhulu amane lamajuma ezishiyagalombili lasikhombisa 487 lonyaka. Umnumzana Mchema uthi lanxa isimo singanene kulanyakenye, abafuyi benkomo kumele bathenge isikuba ukuze zingafi njengoba utshani bungakahlumi endaweni eziningi. Umnumzana Gerald Chakalisa oyisakhamuzi seludumbe Bedbridge East uyakufakaza ukufa kwenkomo.
So le drought iminyaka emibili kulandelelana izifuyo ziyawa, ezinye ziyafa, abanye bazama ukulima ukudla ukuthi ukwanise ukufida izifuyo zabo ukuthi zenelise ukuphila, ikakhulu inkomo. Imbuzi ziyakwanisa ukuphila but ikakhulu inkomo yikho kule nkinga enkulu kakhulu khona.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi uhulumende abambisane le nhlanganiso ezizimeleyo ukuze inkomo zingathabalali njengalokho okwenzakala nakenye.
Into ezingayicela kakhulu ukuthi ngakuthi even uhulumende ngayikwanisa incedisana lama-NGO yakhathisa lama-NGO anika abantu tshani ukuzama ukusupplimenta ukudla kwezifuyo ngoba ungeke lwenza njalo utholakala uncedo from abakwanisayo nalawa ama-inganye zikahulumende nama-NGO. Kungaba le national disaster sibili.
Umnumzana Sifanjani Moyo oyisakhamuzi sefulunywe avoke insiza South uthi ukwanda kwabantu ezigabeni lasemaplazini sekudala ukutshabalala kwamadlelo.
Zicakile inkomo zesabeka njalo namadlelo aphelile. Abantu lokhu besakha begcwala indawo yonke amadlelo yakhela emadlelweni. So ngakwethu amadlelo lokhu esiwa-inveda akusela amadlelo. Lalapho esasithi sisuke siyelagisa khona isikhathi sendlala endaweni eziyabonyeza emapulazini eshamba ngapha sokwahlala abantu akusavumi nje akuqala esasive sijale ukukwenza.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi uhulumende ancedise izakhamizi ngesikuba ngoba sile ntengo ephezulu.
Isimo sibi lokuthi hhayi angazi lami lokuthi uhulumende ngathi ancedise ngani khona lapho. Kumbe singathi anika abantu istokfidi kumba faka ama-points athengisa istokfidi labo abantu abazabe thenga khona maybe nge-cheap price. Yikho mhlawumbe umlando engawufaka uhulumende ngoba izulu alikho.
Umnumzana Butler Nkala oyisakhamuzi esiliko ematshetsheni eGwanda North uthe emangeni wabo bakhala la ngemikhaza.
Lo nyaka inkomo zalapha ematshetsheni hayi zinhle, iningi lazo ezindala zicakile. Amanzi izulu liphangisile ukuna akhona laphana lalaphayana, amahlamvu ezihlahla sehlumile, hayi kuya kuhle kakhulu. Uhulumende angasincedisa ngedibha, imikhaza lo nyaka eminingi kakhulu, yikho nje angasincedisa ngakho.
Abogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni bathi nakenye kufe inkomo ezedlula inkulungwane ezingamathumi amabili lanhlanu 25,758 iningi lazo eBedbridge ngenxa yokusilela kwamadlelo kane lamanzi kubangelwa ungani kuhle kwezulu. Asizweni umbono kamnumzana Thembi Nkosi Moyo oyisakhamuzi emagedleni eGwanda North ngalolu daba.
Amazi ayabekamba okungangokuthi alubana sinamadamu ayaneleyo besingathola uncedo kakhulu besilakho ukubamba kumbe ukuvuna amanzi. Ngesikhathi esidlulileyo kuhluphile kakhulu endaweni yemagedlini edamu le-irrigation yemashulumoshe. Inkomo zinamathele kabuhlungu okuzwisa usizi phose abantu abalele zinkomo ezingu-18 kumbe ukwedlula basele bangasela lutho.
Izanuse zomumo omkhathi zithi zikhangelele ukuthi kube lezulu elilingeneyo lonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lonkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilithane esilwela ilungelo loluntu. Asizweni ngemsebenzi yakhe.
Mina inhlanganiso okuthiwa International Connection egoqela umhlaba wonke nje jikelele. Ngalapha kumzikomzini okithengiwe Bradford ngiyasebenza labonkosikazi ababe bebalekile ku-human violence. Kwesinye isikhathi siyahamba sibathole bengela lapho okulala, abanye babe bezithwele bengalala lapho akulala kungela furniture ngoba kuyabanda kulendawo. So nyaba siyabancedisa ngempahla, ngezigqoko, ngengubo, ngokudla. Yumsebenzi engiwenza ukulapha kule Britain. Abasekhaya engihamba ncedisa abaningi. Ngiyancedisa abantwana i-school fees. Okwakathesi okwamanje ngincediswa umama wanzalayo. Nguye engimncedisayo ngoba sonke nomama kufanele sikhumbule omama abasizalayo ngoba sinapha nje kuyibo omama. So okwamanje ngiyayakhela umama indlu, ngimgebhela lesibhorane uthabela amanzi ahlale kahle. Kunjalo ngincedisa labanye abafelakazi ngoba siyazi ukuthi baningi abantu abashonayo beshona ngomkhuhlane we-AIDS. Basala bafikela abafelakazi belabantwana. Ngiyancedisa ngezicathulo, ukubathengela izicathulo ezikolo abantwana ukuthi behambe begqoke izicathulo.
Uzithola ngaphi impahla lezi?
Umfundisi lapha eBrithani, abantu bayadonetha izinto benisengizithumele e-Afrika. Nikeza abantu la, so ziyabe zidonethiwe. Amangisa adonetha ayibadonetha. Ibandla engilikhokhela eZimbabwean Community Group. Silapho-ke siyaqoqa izimali, sincedisa abantu laba babe befelwe ekhaya. Abantu bayanikela, sibili bayanikela. Siqoqanisa imali sithumezele abahlangene ekhaya ngoba nxa lwana oshoneleyo abantu besiza bezomkhalela kuyafanele ukuthi abantu bebuye abanikeze okunye kokudla. So siyabe sizama ukuthi sincedise. Kwesinye isikhathi abanye babeshiya izingane zame khona ukuthi singancedisa sikwasikane sosi kuncedisa, but abantu bayapha.
Ekhaya siyabona ukuthi kuningi okuswelakalayo okufana lamanzi lokunye. Liphathisa ngani?
Silusizi kakhulu ngokwenzakala ekhaya ngoba thina napha amanzi silawo, but ukuthi abantu bayaswela amanzi okunatha, belayinele amanzi esibhoraneni, behlala amalanga bengalamanzi, kulusizi kakhulu. IZimbabwe ube kulilizwe elihle kakhulu thina sikhulu. Xhumana siyaxhumana, bakhona abanye ba-Asia uyabhadala imali lapho abantu bedeliva igrosa lekhaya. Mina yami igrosali ngithenga nganika omunye e-South Africa, nganika abanye abangani bami e-South Africa benithengele ihambe kumama. So siyazama ukuthi sincedise ukuthi njani abazali babe bevalele ezindlini bengavunyeki ukuthi behambe, kodwa bebelokudla ngoba bona bayenelisi ukuthi bephume beyezidingela. So kulezi nhlanganiso ezincedayo ukuthi bebambane labantu ababe belakho ukudla bakuthengisayo. Nalapha sibe sesifaka izimali, kobo-World Remit, kobo-Mkuru, imali sihamba kulwana omunye lwana ngale sebedelivera. Ababe lama-business layo uyafaka imali la ukudla.
Kulokuhlukuluzana na ezindlini elihlangana lakho njalo ukuxwayisa abantu lokho okwe-counseling kuyasebenza yini?
Ukuhlukuluzana kuningi ezindlini. Ikathesi kule corona le ngoba isikhathi esiningi umama ubesiya emsebenzini, ubabe emsebenzini abantwana besikolo. Kathesi nxa bonke bekhona endlini bengazake behlale bonke, bagcina sebedakene. Ngalesi sikhathi se-corona sibone kule increase yokuhlukuluzana kwabomama labo ba. Kwesinye isikhathi abanye abazali labo babe bechaya abantwana lokhuyana okunzima, kumbe ubaba sechaya umama echaye konke labantwana. Esikwenzayo ukuthi nxa i-government iyabasusa enxa ibanika indlu, thina esikwenzayo siyabancedisa ngempahla, ngokudla, la ngokubakhuthaza i-counseling. Ukuxwayisa abantu kuyasebenza. Imitshado eminingi iyachitheka, kumbe abantwana abaningi baba ngamahlongandlebe ngoba kuselabo anti ababaxwayisayo. Ukuxwayisa kuyasebenza. Ungaze umuntu engani kakulaleli, but kusasuza cabanga. Yikuthi kathesi sesingosima yedwa, akulamuntu ongixwayisayo, ngenza okusekhanda lami. But omunye umuntu engabuye ethi, hayi, ngibone ngani lapha madlamini okucabangayo uyalahleka. Lami ngizahamba ngikhanti, kodwa ubeqinisile. Yinto umhlaba jikelele ususiwa ngoba akusela muntu olesikhathi sokuthi exwayise omunye umuntu.
Lo ngunkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa lomhlabeleli kaMasikandi ohlala eGwanda uProsper Ndlovu, yena ohamba ngegama lokuthi ithosa elisha. UNdlovu lithwasa elisha mpela kwezomculo ngoba leli lidlalade lakhe lakuqala. Lilengoma ezilitshumi lantathu njalo isihloko salo sithi ukushesha kwenqama. Nangu uNdlovu ezethula.
Ngiyathanda ukubingelela kakhulu abalaleli bomsakazo nabalandeli bomculo nabo bonke abalandeli bethwasa elisha umhlaba wonke jikelele. Ngizalwa enqameni eWilongi. Ngiqale ukucula ngo-2016 ikho lapho esifike khona emculweni sikumbabazane brothers. Sase siphuma kumbabazane brothers sazimela sodwa eqenjini elithi ithwasa elisha.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Xenophobia, Zinhle, Machichi, kanye lale ethi Abafana Bakamzilikazi. Ukuthenga idlalade lakho Ndlovu uba ngalithola njani?
Siyatholakala kunombolo ze WhatsApp ezithi 0785016161. Ngizophinda njalo 0785016161. 24/7 isikhathi sonke noma inini ungafona sikhona lapha eGwanda naseBulawayo na ku Facebook. Siyatholakala ku Facebook page ethi ithwasa elisha na ku YouTube na ku Instagram. Siyatholakala egameni elithi ithwasa elisha.
Yiwaphi amazwi ongawachiyela abalandeli?
Siyabonga kakhulu ngendlela elisamukele ngayo emculweni nendlela elithenge ngayo umculo wethu idlalade lokuqala. Lokho kusinikeza amandla ukuba nathi sikwazi ukusebenza sisiya phambili. Kwasinikeza amandla ukuthi sikwazi ukuphinda simphekele elinye idlalade. Engethembisa ukuthi ngizokuthokozela kakhulu.
UNdlovu uthi lelo dlalade lizaphuma ngompalakazi. Liphuma ke enkundleni ithwasa elisha ngale.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umzimba kamufi obengumhlabeleli olodoma umgcini Calvin Hliziyo obhubhe ngensonto edluleyo ubhotabhotisiwe namhla edolobheni lakoBulawayo. Ngaphambilini kokungcwatshwa kwakhe kusasa ukwathi usibonisiwe sitholewe iyasa osanda ukubhubha yena ungcwatshwe namuhla. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ise Washington DC.